Uhlelo lwe-media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi abalawo or ngithi abalalo ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo-WhatsApp ebulenjini lapha kuyini okungamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko-ke sisebenza le nhlanganiso ye-Interlink Academy ese-Germany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama-youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngamanga, umbiko lo ngeqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezishiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama-workshops ama-meeting amabili ngenyanga, bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu yi-fake news, uyibona ngalokhu information ihamba ngendlela ezinje, nxa sikhuluma nge-internet security, ngabo-bullying, into ezinjalo kuyini, njalo abantu bangazivikela njani, ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayagqilwa ebulinjini lapha imali ziyahamba, imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha, kukathula abantu abadala abaningi asebesebenzisa i-WhatsApp abathona beqiliwe ngoba bathola information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Balwamukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezi nsuku. Babuya ngobuningi babo yini, njalo kule nzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi?
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma-meetings ngathi okakathesi silama esithi khona ngama-media information hubs ayi-18 6 akobulawayo, 6 asemathebeleni north, 6 asemathebeleni south. So kuma-each hub leyi kukhona abantu esithi ngama-community multipliers kumbe ama-community trainers ababili, meaning kulama-community trainers ayi-36 emathebeleni yonke. Every month ama-community trainers la abiza imihlangano emibili lapho abatraina khona abantu. Abantu bazibuyela ngobuningi lababo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze-information literacy loku bangazikela njani ukuthi bengayitholi imbiko leyo ngamanga, kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhadalwa ukubuya kuma-meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi. Uzananzelela ukuthi sesivele sesiku-election mood, iZimbabwe izabe lama-election next year, sekuke kwaba lama-by-election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama-elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhiletha kuma-WhatsApp lapha lakubo-Facebook lakubo-Twitter. So izakhamizi nxa zingababa lolwazi ukuthi ziyabona njani ukuthi umbiko lo ngamanga lo liqiniso, ziyancediseka kakhulu. And sithole ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu lapha, ama-churchi, abezikolo, bonke nje basiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo, ukwenzela ukuthi bengabi ngama-victim embiko le engasoqiniso.